Oku isikhathi sembiko yenu.
Salibona ne-Studio 7 basakazi lonke linjani, ngiyalilingelela. Ngiyalithanda kakhulu inkosi ligcine ngazo zonke isikhathi. Ngifisa ukukhuluma nje okufitshane mhlawumbe ngendaba yabantu laba okuthiwa ngamapostoli akwamarangi. Uyazi ukuthi mina ngingumfundisi. Ngingumpostoli la because ukuthi umpostoli kutsho igama elilodwa abantu bakaNkulunkulu abasenda i-message from each place to another. Kodwa ngimangaliswa into yokuqala vele ngalaba abantu mina ukuthi kungani besiba labafazi abangu-7, 7, 12, 12, 8, 8 bethatha abantwana besonto bebancane, abantwana babacolonize i-brain bengabasesikoleni, abafundi labantwana bonke nje bahlala bengabantu abangabafazi babafundisi bathathe babuthelela abafazi. Manje ma ngifunda iBhayibheli yazi ngilokhu ngizihlupha kusukela nsizwa kuzala kwalomntwana ukuthi kanti bayithathaphi le eyokuthi bona baba ngabantu abanabafazi bonke labo, ngoba eBhayibhelini kayikho leyo into. Engiyitholise eBhayibhelini mina kuphela abantu ababethatha abafazi besiba baningi ngama-kings, and ungakhangela ngesikhathi sama-kings bonke ama-kings kazangasonte ngokuningi babo, kodwa uNkulunkulu wayebathande basebenzisa ngendlela ayebasebenzisa ngayo. U-Abraham bonke labo abazange bahambe esontweni abazange basonte even one day, kodwa uNkulunkulu wayekhuluma labo ebasebenzisa ngendlela asebenza ngayo. Are they kings or they are the leaders of the church? Ngoba nxa sikhangela konke kusukela koPaul laboPetro bonke labo abantu akade bengabantu bakaNkulunkulu besenda imessage yakhe ngendlela enjalo, akekho ngitsho lo yedwa umuntu owenza le nto abayenzayo. Iyanyanyisa idoti, basiphazamisa thina nxa singamapostoli bona bezibiza amapostoli. Akula amapostoli anje noma singabuzana wonke amapostoli angeke ayifakaze le ndaba ukuthi yaphila. They are the rapists. Into ebuhlungu ukuthi babojwe ukuthi uhulumende utholakale kubo laba bantu, banyanyisa igama lesiKristu ngendlela embi. Ayikho yonke lento abayenzayo, ababotshwe bonke laba bantu, bahlalelwe phansi bahlolwe kuhle, kodwa soze babopheke ngoba uhulumende simbona la engena kibo, ngoba uhulumende wenza okwakhe okwepolitics. Akula muntu wepolitics osontayo kwesinye isikhathi nxa sesimhluza kahle, kodwa labantu abaright ngoba ngipolitics is a dirty game. Bangena lapha kwenzela ibamobilize abantu babathathe babafake emavotini. So now so it comes ukuthi bazobabopha kuzaba nzima ngoba bengena kibo. So laba bantu laba they are ruining isimo sesiKristu, babulala indlela yenkonzo, ama-rapists.
Livuka njani ku-Studio 7, siyabonga. Untungameli ojonga labo bonke engibakhothwe amabizo abo. Mina ngithanda ukutshela iZimbabwe yonke ukuthi entweni zonke esizenzayo masikhuleke standards, inkosi iza kusizwa. Zonke izicelo zethu zizazwakala kuphela. Ukukhuluma akuncedi, but ukukhuleka yikho okuncedayo ngoba uNkulunkulu ukhona ulathi. Okwesibili, ngapha eBinga asila okokulimisa last year kubo gajompo kasizuzanga ifertilizer ekwanileyo kanye lemithi yakhona. Sizaso kakhulu isifiso ikakhulu ngapha esigabeni seBinga ePaso uKariangwe Road, bakithi siyacela ingane singancedakala lathi. Sinesifiso salima khonoko okulutshwa nokuyingcosana but akukwananga. So nxa kukhona okuncediswa kakufike ngesikhathi esiyiso njengefertilizer ikakhulu u-ALOD, sibe labo masinyazana ngoba kwesinye isikhathi izulu lingaba liningi. Inhlanyelo kayibe khona ngalesi sikhathi, lingadlulisela phambili ukuthi kuzwakale konke umhlaba wonke. Ngiyabonga, nguMatthew ngapha eBinga. Ngiyabonga kakhulu. Singakhohlwa futhi okunye okuthi abantu kabagqoke amamaski, abahlatshwe bahlatshwe, ngoba umkhuhlane lowo mkhulu kakhulu, uzasilimaza, uzasiqeda bakithi sizwe seZimbabwe. Siyabonga.
Sanibonani Studio 7. Lami ngiyajabula ukuzwa lisethula izindaba ezimnandi ezeZimbabwe ezisindebele. Zimnandi zibuhlungu ngokufa kwelizwe elehlule kukuvuka nje ingana lilabantu. Hayi, sathwala nzima ke thina, saphila emazweni, siphila sisethuselwa njengenyoni emasimini. Pho thina singazaba ngabakabani thina amaNdebele? Sibalekele ngaphi? Singena emazweni siyafa, sibalekele eZimbabwe siyavulawa, pho sibalekele ngaphi? Hayi, kunzima eZimbabwe shemu, sesiphila njengenyoni, asazi ukuthi singabakabani manje. Nkulunkulu buzosibona baba kulobunzima esikibo uNkulunkulu wethu. Hayi asathwala nzima thina amaNdebele. Hayi kodwa kuzolunga kuzobaphelela. Ngiyalibingelela lonke. Linjani lupani ekaJana koNdebele ngithi liphile 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 lize likhokhobe livikele iCorona eyabulala yona ikhona ngeqiniso. Asomanga liqiniso iCorona ikhona.
Sabona sabona imbatata linjani kusitiyo sevini olubingelelayo ngu-TB Ncube umfana wesigodini phansi lenyulayini bantu bakithi ngicela laphana kini bonke bantu bakomthakazi ukuthi anicela livotele i-MRP ngo-2023 MDC kudala siyivotela kudala siyivotele iwini ngayenzi lutho sokufana lokudlala lokhu esikwenza so cela sivoteleni i-MRP yilona iqembu eliphethe yonke into esayidingi yakithi elingasiza siphumekele oludube esibhekane lalo ngicela laphana abantu bakithi ngiyabonga
lavo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318